I-Thanksgiving iqakathekile sibili ngoba labekile thuba lokuthi imuli zihlangane, zibonga impilo, zibonga imisebenzi. Ubuhle be-Thanksgiving yikuthi alula ma-conditions okuthi abantu behlangane. So, luyanceda ukuthi abantu abatshiyene emsebenzini, esikhonzeni, bayakwanisa ukuthi behlangane, bekhulume ngempilo, lama-opportunities abe ekhona empilweni zabo.
Yiziphi ezinye izinto ezenziwa zimuli ngalolu suku ezilisiko eliqakathekiswayo kakhulu ngalolu suku?
Yisikhathi sokuthi imuli zihlangane, zidle, zibonga ukuthi zilempilo enhle. Yisithuba esokuthi abantu bekhulume ngempilo zabo, imisebenzi abayenzayo, le ndawo lapho abahlala khona, bekhulume ukuthi abantwana banjani, benza njani esikolo. And nxa befuna ukushare ama-advice, kuba yisikhathi esihle sibili esokuthi bekhulume ukuthi bengayincedana njani.
Amanye amazwe afana leZimbabwe angafundani kulolu suku? Lukhona na usuku olufana lalolu emazweni afana leZimbabwe?
Kungaba yinto enhle sibili ukuthi iZimbabwe ibe le-Thanksgiving, ngoba kuyaba yisithuba esokuthi abantu beZimbabwe yonke bebe lethuba lokuthi behlangane, bebonge impilo enhle, imisebenzi, ukukhula kwabantwana lemuli zabo. And also kuyanceda ukupusha for i-community development, ngoba nxa abantu behlangana babe bekhuluma ngama-opportunities abe ekhona endaweni zabo,